sikhathi seba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 21 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Allow me to extend my thanks to you, but also your team.
Uhulumende weZimbabwe ulobelana isivumelwano lenhlanganiso yamazwe aphetheya e-European Union soncedo lwezigidi ezingamachumi amane lasithupha zamadola US 46 million. Umthethwandaba kamantshi namhla uthe uza kwethula isinqumo lesithathu sokuba umnumzana Job Skhala avunyelwe loba alelwe njalo ukuhlawula isibambiso sebail. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eyeTeam Pachedu iqhubeka iveza ukungami kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe ulobelana isivumelwano lenhlanganiso yamazwe aphetheya e-European Union soncedo lwezigidi ezingamachumi amane lasithupha zamadola 46 million sokuphathisa lokuqinisa ubudlelwano emsebenzini wempilakahle lokuqhutshwa kokhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu ncedo lubikwa lukhangelele ukuphathisa eleZimbabwe kusukela lonyaka kusiya kumnyaka ka-2023. Inhlanganiso ye-EUCT kuza kuba lezinye izivumelwano ezinhlanu ngomnyaka ozayo. Izigidi ezingamashumi amane zamadola 40 million zikhangelele ukuya emsebenzini ezempilakahle, kuthi izigidi bhoze ezisithupha 5.9 million izaphiwa ikhomishini elawula ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. Ekhuluma kusehlakalo sokulotshwa kwalesivumelwano, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubonge kakhulu abe-EUCT. Lolu ncedo luzaphathisa kakhulu kunhlelo zokulwisana nemikhuhlane.
The continued support to our health sector by the EU and the development partners is commendable.
Usekelo esiluphiwa ngabe-EU kwezempilakahle luyabongeka, solusize kakhulu ukuqinisa ezempilakahle kuleli, ikakhulu ngesikhathi se-COVID-19. EleZimbabwe lizimisele ukuba sibe lempilakahle enhle lokuba wonke umuntu abe lempilo ende.
Ummeli we-European Union eZimbabwe, umnumzana Von Kishman, uthe inhlanganiso yakhe izimisele ukuqhubeka incedisa kunhlangothi ezihlukeneyo zempilo.
Allow me to extend my thanks to you, but also your team.
Ngivumeleni ukuba ngibonge lonke ngokunceda ukuba inhlelo zethu ziye phambili. Sizimisele ukuqhubeka sincedisa njenge-EU.
Umgcini sihlalo wekhomishini eyeZimbabwe Electoral Commission, unkosikazi Priscilla Chigumba, uthi limali izaphathisa emsebenzini wabo.
Siyabonga usekelo oluvela ku-European Union lusiza kuZimbabwe Electoral Commission. Sibe lohlelo lwakuqala ngo-2016 kusiya ku-2020. Sincedakele safunda ukuba ukhetho alwenzakali ngelanga elilodwa nje, kodwa lwenzakala sikhathi sonke.
We have managed between the EU and other funding partners and SEC to actually recognize that in terms of international best practices, elections are now a process and not an event.
Ingcishi ezikhuluma ezombusazwe zithi kumele uhulumende asebenzisele imali ngemfanelo ukuze inhlanganiso eziningi zimethembe. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Matthew Moyo.
Imali epiwe iZimbabwe Electoral Commission yi-European Union, nxa thina sibona ukuthi ngabe isetshenziswe ukuthi ifundise abantu bavote njani, singakuthi yi-civic and voter education, ngaphambili kwakhetho lwaka-2023. Njalo sibona ukuthi imali leyo kumele isetshenziswe njalo ukuthi yenze ukuthi ama-processes ezeka njengabothola i-voters roll, ama-nomination code, imali zona lezo zibe zisefiswa, imali yona leyo ibisebenza khonoko ukuthi abantu benze besitshe ku-nomination code, njalo i-voters roll itholakale lingentengo yephansi.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Robert Siziba isakamuza seHarare.
Bakathesi ngakhangela imali ebezikhulunywa ngezekhi ukuthi kutholakala ivoters rolls, imali eziningi kakhulu ezokuthi abantu abaningi abayifika kakhulu untanga labesifazane abefuna ukungena kwezombusazo abasize bekwanisa ukuya kunomination lokuthola ama-voters roll ngoba ayabe le ntengo ephezulu kakhulu. Yikho lokhu kwezinye izinto esingabe sikhangelele ukuthi izekhi ibisebenzisa imali eyinikwe yi-European Union.
Phezu kwalolu ncedo, inhlanganiso ye-EU ithi izanikeza njalo enye imali kwinhlanganiso ezizimeleyo ukuze zisizakale kukhetho emsebenzini okukhangela ukukhutshwa kuhle kokhetho okungephuli amalungelo oluntu. Kunje eZimbabwe lungiselela ukhetho lokudinga umongameli, amalungu edale ephalamende kanye namakhansili oluzenziwa ngomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimdondolozi Ndlovu.
Baningi abantu abathi kumele kukhathalelwe abantwana abangamankazana ngoba selikhuphukile inani labadlwengulwa izihlobo labangane. Abalwela ilungelo loluntu bathi kudabula inhliziyo ukuba abantwana badlwengulwa mahlayana ngabesilisa. Lokhu kwethulwe ngesikhathi kunanzwa usuku lwabantwana olwe-World Children's Day oluqhutshwa minyaka yonke emhlabeni wonke jikelele. Unkosazana Linda Mpofu olwela ilungelo loluntu utshele iStudio 7 ukuthi kumele kudingwe indlela zokwenqabela ukudlwengulwa kwabantwana abangamankazana.
I-World Children's Day ikhangelele wonke umntwana osemhlabeni ukubana i-welfare yabo ikhangeleleke kuhle, bahlezi kuhle, njalo akulalutho abaluselayo. Njalo ilanga leli lipromotha kakhulu i-togetherness. Kungalani ukuthi umntwana umhlophe, umntwana umnyama, umntwana uyi-brown, kodwa nje kujajulelwa ukubana wonke umntwana ungumntwana. Nxa sikhangele kakhulu lapha ezikwele Zimbabwe, sesilenkinga kakhulu ikakhulu ebantwaneni abangamankazana. Lapha sizwa khona kuthiwa bayayendiswa bebancane, abanye beleminyaka engu-13. Sizwe kuthiwa nawo omunye uzithwele ole-8 years erechiwe nguyise kumbe ngobhuti kumbe isihlobo esiseduzane. Yikho okade kusenzakala kathesi nje esikwaziyo thina lapha eZimbabwe okwenzakalayo okuyinto enkulu kakhulu eyethusayo. So nxa kusiba lamalanga anje okuselebrate i-World Children's Day, yizi izinto okumele singathi siyazikhuluma, ziyahighlightwa ukwenzela ukuthi izidlova lezi lazo zinanzelele ukuthi abantu laba ngabantwana, njalo wonke umuntu ukhangele ukakhangelele kakhulu i-future yakusasa.
Singathi luqakatheke kanganani usuku lolu Mampofu?
Esikunanzelelayo ukuthi ukuqakatheka kwelanga leli liyenza ikakhulu ababu usi ama leaders lawo wonke nje umuntu ahlale phansi anakane ngokuletha i-future engcono ebantwaneni. Xa sikhangele abantu abalama 40 years kusiyali okwabo sokuphelile emhlabeni, kodwa abantwana basakhula nje 0 sisiyagcina even 18 years ngabantwana abasakhula abakhangelele labo ukubana ikusasa yabo injani iqhekeze.
Abantu kumele benzeni Mampofu ngakho konke lokho?
Wonke umuntu kumele ahlale phansi anakanele abantwana ukubana i-future yabo injani kusiya phambili. Njalo into emele siyiqakathekise njalo yokubana sizibuze ukuthi kanti lapho esima khona nxa sikhuluma ngezinto ezisi-affectayo thina, let's also think about abantwana labo ukuthi bona shuwa kubahlukumeza okungakanani. Asiba-involveni labo bebe-included ezintweni esizenzayo njalo esizikhulumayo. Liqakathekile kakhulu usuku lolu ngoba ikakhulu luyendlalela ikusasa yabantwana esibabhekileyo.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela ilungelo labantwana. Sixoxelaye eseGwanda esabeleni seMathebeleland South. Umthethwandaba kamantshi namhla uthe uza kwethula isinqumo ukuba umnumzana Job Sikhala, ummeli wezengeza West edalele ephalamende, avunyelwe loba alelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngolwesithathu emini mhlaka-23 kuLwezi. Edlulisela phambili isicelo sikaSikhala namhla, umantshi Thafazwa Mithi uthe ufuna isikhathi sokuhlolisisa isizathu Sokuba kungani umthetho andaba ophezulu owe High Court wathi uSikhala waphambanisa isinqumo sakuqala ayisiphiwe sesibambiso sebail kwelinye icala ayeletheswa. Sokungokwesitshiya ngalonye uSikhala ezocela imvumo yebail. Kule iviki edluleyo omunye wakhe ayebotshwe laye besetheswa icala lokuphehla uDlame Nyatsime ummeli weChitungwiza North edale lePhalamende ukhululwe ngesibambiso se 300,000. Sixoxe lo mmeli wakobulawayo edale lePhalamende ongowebandla leCCC uNkosikazi Jasmine Tofa ngalelu daba.
Okay, siyafisa sibili ukuthi u Honorable Job Sikhala aphiwe ibail mhlaka 23. Kodwa ngokubona ukuthi kuhamba kwezinto nje sigcina sisola, kodwa siya wonke umuntu umelele ukuthi uJob Sikhala aphiwe ibail, njengoba imithetho or amakhosi ngawo abantu bonke. Ngikhanya sibili ukuthi u-Honorable uSikhala or umhlonishwa uSikhala uSikhala wayemelele abantu. So nga umthetho uhamba ngendlela, sibili uJob Sikhala kumele aphiwe ibail.
Libona ngani kungani enganikwanga ngesikhathi omunye wakhe ayebotshwe laye usithole ephiwa yena isibambiso sebail?
Yikuthi nje eZimbabwe akula okuthiwa i-rule of law. Abantu sebedlala ipolitiki ngomthetho, yikubona kwami mina. Ngokuthi khona ihlonitshwa uJob Sikhala ngalacala aliwonayo, yena wayemela abantu njengegqwetha njalo njengommeli wabantu. Kahle kahle singakhangela ukuthi qala bani abamnika or abamthethela lona angeke langitshela. Kunamuntu ongangitshela kahle kahle ukuthi uJob Sikhala umele kuphi icala, uwone cala bani.
Nxa sikhangelele lo wabanjiswa isibambiso, kwakuhambelana nesikhathi lapho kwakulalaba be-Commonwealth khona ababezohlola ilizwe. Kungani bengaxoxanga lo Sikhala kumbe le bandla lenu mayelana lo daba lukaSikhala lokuncitshwa kwakhe isibambiso?
Kuyikuthi nje njengoba ngitshilo ukuthi khona ezinye izinto ezithiwa yi-common sense oyabe uzikhangelele ukuthi yikho kungayenzakala, ayisikho abakwenzayo njengohulumende or njengeministry ye-justice, legal and parliamentary affairs. Angazi ukuthi kuyini abakusolayo ukuthi bangahlangani labantu le-TPC, lebandla le-TPC, bakhulumisane babonisane bamkhiphe uSikhala, bayamhlukuluza ilungelo lakhe, amalungelo akhe anyathezelwa. So ngibone ngami kuqakathekile ukuthi iZimbabwe itshengisele kwamanye amazwe ukuthi layo iyazama ukulandela imithetho yayo, isinqumo seZimbabwe, i-constitution yeZimbabwe.
UNkosikazi Jasmine Tofa ngummeli wakobulawayo edale lePhalamende ongowebandla leCCC esixoxelayo ekobulawayo. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimpachelu iqhubeka iveza ukungami kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Kulamalanga asanda kwedlula linhlanganiso iveze ukuba kulabantu abaningi abasebenzisa inombolo zesithupha ezifanayo. Kuthi ngemva kwalokhu linhlanganiso yaveza ukuba kulabazalwa ngemva komnyaka ka-1995 ababe kuluhlu lokukhetho luka-2013. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Engelstone Sibanda.
Akwenzakali eZimbabwe ukuthi ukhetho lube khona kungabi lensolo, lungaze lube ngolu-transparent okungakanani. Kuvele kulabantu ama-stakes are too high. Kwenziwa ukuthi i-politics eZimbabwe ukukhika kakhulu ukhetho yindlela yokuthi abanye abantu badle. So abantu nxa bekhankasela ukhetho kabakhankasi ngengqondo, bakhankasa ngezisu, ngoba i-electoral system yethu efes past the post ekuthi owinile uthethe konke yenza ukuthi aba ibandle lebe linqobile lithathe konke bese kusithi labe dliwe ikakhulu o triple c labo mdc babese bekubona ngazani baqiliwe ngoba ukudla njengoba ngitshilo ngaphambilini kuyabe sokubaphunyukile etafuleni so akusoze kwekele ukuba lodlakela akusoze kwekele ukuba lomsindo ngoba akubangwa lutho kubangwa izikhundla kubangwa ukudla yimpi yezisu zabantu abalambileyo siphinde sinanzelele njalo ukuthi kanilayo futhi Zimbabwe Electoral Commission kusase lezinye izinto engakazenzi kuhle zicace okunjenge voters roll into emangalisayo nge voters roll ukuthi iZANU PF layo iyakhonona ithi yona voters roll istaffwe ngabantu kuthiwa kulabantu emadrobheni abahlala endezini lezindaweni esizaziyo ukuthi singamahofisi and ngwakhatresa kahle sathola ukuthi abantu akade bezama ukuriga isystem yona leyo yevoters roll ngabantu eibandla elaziwayo lidominator kuma emadorobheni bona bo MDC labo MDC alliance so ila bese usistema akhaphandleni kube vice versa so khona kuyikho kwenza ukuthi kuvele kube lokukhonona lokulwisana kukhulu kakhulu kanti phezu kokho konke yimpi yezisu akulani lathi abantu makhazi ukuthi abantu laba bafuna ukuyasimela abantu laba babe becontesta ukuthi bagcwalise izisu zabo so akusoze kwekele ukuba lodlakela lokukhonona
inhlanganiso yeTeam Pachelu isiveze ingxaki eziningi kakhulu kuluhlu lwabavoti ubona ngani khona okwabakuthoyo kuzayenza na ukuthi ukhetho lungabi ngolwamukelele
njengoba sengijilo ngaphambilini okwenziwe iTeam Pachelu lanxalayo inhlanganiso leTeam Pachelu ile nto eziningi ezimbuzo eminingi kuthiwa yishadowy organization engaziwayo eZimbabwe eyabantu abaize iZimbabwe Electoral Commission ethe aleja ukuthi abantu babe bezama ukuhacker isystem yezezek sibeke eceleni leyo ndaba bese sikhuluma ngento abayilethayo yebo kambe sitholile into njengoba ngishilo ngaphambili ukuthi iZANU PF iyacomplaina iyakhonona layo ithi ivoters roll uluhlu lwabavoti lustaffwe ngabantu abasebenzisa amaaddress iaddress efana nayo uzathola ukuthi kobulawayo kule ndawo enye building eyaziwayo ukuthi ibuilding yama office kodwa kulabantu abalamabizo aregister ukuthi bahlala khonapho so uzathola ukuthi otsotsi bebezama ukugelana lapha phakathi kwama members opposition lawe bandle libusayo abanye lawo bestaffa ngala abanye bestaffa nga so kulomsebenzi omkhulu kakhulu okumele ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iwenze kanti njalo kunzima futhi ukuthi angeke abantu beZimbabwe Electoral Commission uthi nxa ubatshela usithi ukuthi nihlala ku number 2 second floor lab house bakuphikise antshuza funga laphana ngeformini labo leliyana ele iAffidavit so kunzima ukuthi benzeni into eseqhakathekile ukuthi alubana ipama ukhetho lwethu luyadipolarizwa ngokuthi kusihambe siyelungisa kuconstitution sikhiphe ifirst past the post system lay sisebenzise njenge South Africa iproportional representation ukuze lodliweyo laye athole okuncane kwekhekhe ngoba vele ngijula ukuthi kubangiswana ukudla so kungaba njalo kuzadipolarize ukhetho kwenze ukuthi abantu ama tensions angabi high abantu bangalwi kakhulu so ke mina yiwe mbona ngani kungasolve ivoters roll kunzima ukuthi Zimbabwe Electoral Commission yenzeni kasihambe siyetshintsha imbangela eyenza kube lodlakela enza kuhlale kulensolo yikuthi umthetho wethu okhangela ngokhetho isystem yethu ithi yena owinile uthatha konke so singalungisa khona phana kuzayehlisa ipolarization letension
umnumzana Anglestone Sbanda ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande owe Studio 7 ekobulawayo kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ungene umhlangano wabesifazana abasakhulayo kwele Philippines lapho esethekelela isigodlo salelo lizwe iManila namhlanje uthe nikwa ithuba lokukhuluma waphaka udaba lokuqakatheka kokulondolozwa kwelungelo loluntu emazweni atshiyeneyo omhlaba lapho kulandelwa amasiko Umongameli Joe Biden wele Melika utshayele ucingo iqembu labesilisa emdlalweni owenguqu elisemncintisweni owenkezo yamazwe omhlaba e-World Cup ngempelasonto efisela amalunga aleli qembu inhlanhla kulumncintiswano. Amavoti aqhubeka ebalwa kwele Equatorial Guinea ngemva kokhetho lokudinga umongameli olwenzwe kulelo lizwe izolo. Umongameli Teodoro Obiang Nguema Basogo osebuse kulelo lizwe okwesikhathi eside ubika ekhangelelwe ukunqoba njalo. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi kuqakathekile ukuba udubo lokugula umkhuhlane wengqondo emsebenzini lungakhangelelwa phansi ngoba lukhathaza izisebenzi labaqatshi. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
I-ZCTU ithi baningi abantu abagula umkhuhlane lo kweleZimbabwe okwenza bengasebenzi ngemfanelo. UMnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele kwenhlanganiso le othi kuyabakhathaza kakhulu ukuba lokhe kulokusilela kolwazi ngalo mkhuhlane ikakhulu phakathi kwezisebenzi labaqhatshi. Uthi kumele kulandelwe imithetho yelizwe ukuze amankampani aphathe kahle abagula umkhuhlane wengqondo emsebenzini.
Emthethweni kubanjwe ngumkhuhlane wonke nje nxa kuyikuthi abezempilo sebebonile ukuthi ke awuhlalisekanga ulakho emthethweni ukuthi ke uphiwe ke ithuba elokuthi ke urecover.
Umoyo uthi okudingakalayo lulwazi lokuphatha kahle abagula umkhuhlane wengqondo.
Sikwenzayo ke ikufundisa ikufundisa nothi izisebenzi kuphela, ikufundisa nje labo abaqhatshi bakhona ke abaqhatshi kade bengakwazi ukuthi hayi umuntu unxa edide engani udidekile kufanele abanjwe ngayiphi indlela.
UMnumzana Sylvester Mshayike okunhlanganiswa izisebenzi emigodi Mine Workers Union of Zimbabwe uthi kuningi okwenza izisebenzi zigule umkhuhlane wengqondo. Ethi okunye kwakho yikuthi izisebenzi zesaba kakhulu ukuphelelwa ngumsebenzi.
Ama working conditions kalunganga. Kule victimization enkulu kakhulu okokuthi izisebenza ziloko zisabela ukuthi ngiyaxotshwa umsebenzi. Lokho nje kuyenza ukuthi umuntu engacabangi kuhle nxa esebenza.
UMnumzana Nathan Panda ingcwethi ebona ngokuhlaliseka kwezisebenzi uthi isimo somnotho esibi senza ukuba izisebenzi zihlale zikhathazekile emoyeni. Uthi lokhu kwenza ukuthi ezinye zigule umkhuhlane wengqondo.
Ungakhangela ngesikhathi se-COVID yikho lapha esithole udubo or indubo phakathi kwendaba ze-mental health challenges or disorders. Kule ndaba yama-hours abantu basebenza ama-hours adlulisayo, adlulisa amalawulo. Imali enikwa izisebenzi ayisakwanisi ukuthi ithenge okwaneleyo. Konke lokhu kuyabangela i-mental health disorder.
UNkosazana Tshintshe Bonamithi ingcwethi ecubungula imicabango kwaZulu elilunga njalo lenhlanganiso yeZimbabwe Psychological Association uthi udubo lokugula umkhuhlane wengqondo emsebenzini lubangelwa yisimo sendawo umuntu asebenzela kiyo.
When you talk of psychological safety, it's a scenario whereby an employee is free to say out their views, opinions, suggestions about certain things.
Sikhuluma nge-psychological safety. Sisho ukukhuleka kwesisebenzi ukuthi senelise laso ukutsho imbono lemicabango yaso phezu komsebenzi kungela kwesabela lutho.
UMnumzana Davis Ndumiso Swanda ingcwethi kwezemithetho yezisebenzi uthi kudala amabhizimusi eZimbabwe ayengelandaba lezifo ezinje ngoba babexotsha nje abantu mahlayana. Ethi lokhu sokuguqukile.
Uzathola ukuthi kulalokho kungaba yi-counseling njalo kube sekusiba lokuthi umuntu uyahanjiswa kudokotela ovele engudokotela ophathelane lemkhuhlane eyezisebenzi. bese kusiza ke i-report kumqhathi ezabika ukuthi umuntu lowo angabe gula ingqondo okungakanani, umuntu ongagcinwa emsebenzini enatha imithi yakhe, umuntu okumele atshintshe umsebenzi nxa ukhona enze omunye umsebenzi.
Uhulumende olohlelo olubizwa ngokuthi yi-Mental Health Strategic Plan 2019-2023 olukhangelane lemikhuhlane yengqondo leminye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umncintiswano wemidlalo yenguqu eFIFA World Cup 2022 isungulwe okusemthethweni izolo kwele Qatar. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele babukele lokhu, njalo lo mdlalo wokuqala obuphakathi kwele Qatar lele Ecuador. Ele Ecuador linqobe ele Qatar 2-0. Asizweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sivanda ukuthi abantu bayibona njani limdlalo.
Inkundla ye-Al Bayt Stadium ibigcwele bamunga abantu abafika inkulungwane ezingamajuma esithupha 60,000 ngesikhathi kusungulwa okusemthethweni imidlalo yalo nyaka yomncintiswano we-World Cup. Iningi labantu lithi umdlalo lo leminye isezingeni eliphansi kakhulu ngoba kule mithetho eminingi encindezela ababukeli ezinkundleni zemidlalo, ikakhulu ukuvinjwa kokunatha utshwala. Ulindane Hadebe olandela imidlalo le koBulawayo kuthi kuyamalisa ukuba ele Qatar lathola njani ithiwa lokuqhuba imidlalo le.
Bangabe bebele imali kumbe benza into ezinhle esinga-host World Cup, but hayi, angicabangeli ngoba ngikhangelele le mithetho efakweyo ayijabulisi ababukeli. Kule mithetho eminingi etshiyeneyo ayingayisiyo yebhola. Kulezinto kumele zi-entertain ebholeni. Okokuqala vele kuyabe kuyukuthi abantu kumele bakholise ebholeni, bazinathele kuma-stadium, but babe le-security ukuthi hayi unatha ngendlela leyo kumbe utshwala kuthelwa kumathambla angalimazini angeke ajikelwe angene estadium. Kumele ibhora lihanjiswe emazweni awebhora.
Umataha Vuzwayo uthi imithetho ekhona inqabela nabesifazane ukuthi babukele umdlalo lo enkundleni zemidlalo yenguqu. Precious Matema othanda izenguqu kwamagama njalo othanda ukubukela elabanye endaweni zokuzilibazisa uthi imidlalo yalonyaka iyaqanda.
Sofa ngeke ngisho ukuthi kuyaqala iWorld Cup yalonyaka vele ayila that thing, ayiphasi, ingathi nje siphonga ukubukela nje ayikacaci, ingathi ayikacaci okwakathesi. Kule mthetho eminingi, I think that is why abantu abaningi bengekho interested kuWorld Cup yalonyaka. Lazi lesikhathi zangikhona ezebhora ungathi azihambisani labantu abaningi. Nxa sihlangene singabanye sisapota amathimu ayehlukeneyo, siyabe sibonisana, siphikisana, sisenza nje ezithiyeneyo.
Osakhulayo le minyaka elitshumi lasitshiyagalolunye yokuzalwa 19, uMbongeni Dube uthi imidlalo le ayibukele namhla imdanisile kakhulu.
Ibhola lanamhlanje belingachazi kangako for ama teams like o England okulama players from i Premiership bengikhangelela ukuthi igame engikhona yabichaza, kodwa akutshengisela ukuthi kulama players from i Premiership. So I'm looking forward to ukuthi ngxenye the coming games for i Argentina le France, maybe sesibona u Messi labo Mbappe sebedlala, players from PSG maybe singakholisa.
Bakhona abasola ele Qatar lenhlanganiso yeFIFA ngokwalisa kunatha kotshwala ezinkundleni. U-Emmet Ndlovu osebenze kakhulu leqembu le-Highlanders lelesizwe elama-Warriors osengumfundisi njalo wamukela ngenjabulo isinqumo sokuvimba kuba abantu banathe utshwala enkundleni zomdlalo wenguqu eQatar.
Mina njengomfundisi ngiyatsho ngithi mina high thumbs up to FIFA, siyayiphakamisela imini izithupha mpela, bayenze kahle ngoba abanye abalandeli benguqu bangaze bebuthi ka 102, hayi ingqondo ngalisezifakwe esambeni, abasacabangi njengabantu abadala, sekusuba nomsindo, sekusuba lani crowd trouble. Hayi bo, mina ngijabule kakhulu ngaleso sehlakalo. Mhlawumbe sizaguquka sithuthuke ngomdlalo wenguqu.
Lanqa abalandeli bemidlalo yenguqu belensolo ukuthi imidlalo ayihlabusi lokuvala kwetshwala imidlalo le iyaphambili kwele khatha lamhla kube lemidlalo emithathu eyangilandi ingqikelane le South Arabia emini okwamanje leseleqale livuthuzana lele Netherlands nomhla kusihlwa ukudibana lemelika lese Wales ngimele 77 kobulawayo igama lamoyezu Jesus Banda
sesidliwe isikhathi balaleli sesilugqiba ke lapha uhlelo lethu.